siyabonga Chris lichona njani emakhaya yikudibana naye emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 1 ngomabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So asazi ke ukuthi bangabe beqinisile yini ukuthi lokho esikukhulumisanayo la lokho esifuna ukwenza la lokho abakucela ukuthi sikwenze into abazayiphatha ngayiphi indlela. Kodwa ke hayi thina sesizamelela ke ukuthi sizwe ukuthi ke mhla ka 14 lapho esesivumelane labo khona baza kwenzani baza.
Umanyano wengatsha zomvikela owe Joint Operations Command ucela ibandla leMDCT ukuthi lidlulisele phambili ukutshengisela kwalo kwangolwesine phezu kokunyamalala kwe-15 billion dollars yamadayimana.
Amasotsha, amapholisa, i-CIO labo uyaphangisa ukubabhadala ngokuyesaba ukuthi engxenye bengamkhipha njengoba kuyiba bamprotekthayo ukuthi ahlale ekhona, yikho ebabhadala. Laba abayibo abasiza izimpilo zethu hhayi ezikamgadi ngoba umgabe engagula kayelatshwa la.
Lanxa uhulumende ehlulekile ukuhlawula abongi labodokotela amabhonasi abo izolo, wenelisile ukuhlawula amapholisa namuhla. Kuwoza Fridays silomculi odumileyo uJayz Maravini yena osanda kwethula idlalate lakhe elitsha elithiwa Thulasana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wengatsha zomvikela owe Joint Operations Command namhla ube lomhlangano lebandla leMDCT walicela ukuthi lidlulisele phambili ukutshengisela obekuqoqwe ukwenziwa ngolwesine lweviki ezayo kusolwa ukunyamalala kwamadola angaba ngamabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-15 billion dollars eyamadayimana. Umanyano we-JOC ogoqela abakubutho amapholisa labacuphi bakarhulumente utshele i-MDCT ebimelwe ngunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Douglas Monzora ukuthi ilanga leli yilo elenziwa njalo umhlangano kamongameli Robert Mugabe labalwa impi yenkululeko. Kodwa babikwa bevumelene le-MDCT ukuthi ukutshengisela lokhu kwenziwe mhlaka 14 kuyona le inyanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zeMDCT umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Well, asazi ke ngoba izanu ngabantu abangaqondanga, abantu abangalaqiniso, abantu abacabanga ukuthi bona yibo bodwa kufanele baphile benze izinto eziqondileyo kumbe into ezingaqondanga phezu kwabanye abantu. So asazi ke ukuthi bangabe beqinisile yini ukuthi lokho esikukhulumisanayo la lokho esifuna ukukwenza la lokho abakucela ukuthi sikwenze into abazayiphatha ngayiphi indlela. Kodwa ke hayi thina sesizamelela ke ukuthi sizwe ukuthi ke mhla ka 14 lapho esesivumelane labo khona baza kwenzani bazathini baza kwenza ngayiphi indlela.
Manje nxali khangele linalibona izehlakalo lezi ezenzakalayo sibona ngapha abanye bayabotshwa lani kungakutshengisani khona.
Kungakutshengisa ukuthi ke uyabona nxa ungumuntu owakhulela esintwini kuthiwa khona nxa isisifa ifa iqhatha ungami ngemva kwayo ngoba ungaze ume ngemva kwayo lapho ekubamba ngesonto khona lawe ungayilandela kumbe lawe ungayiphelekezela. So asazi ke ukuthi kungabe kusenzakalani ngoba sibona kunje nje lomkhokheli wabo onguye abamthembile ukuthi ngiyoza kuma ngo-2018 kasakwanisi lokuthi enze lutho. So asisakwazi ukuthi kambe kungabe kuyikuthini, kungabe kutshengisani, kungabe kusikhombisani.
Okokuthi ukutshengisela lokhu libona ngani kuzaphathisana?
utshengisela ke ukukhuluma ukuthi njengoba yena umongameli wakhuluma ukuthi kwacatsha imali engange 15 billion esikutshengisela ukuthi hayi bantu imali leyo ngabantu beZimbabwe ngisho njengoba yacatshela ezandleni zenu sine salinika amakhiye ukuthi igcine isikhoma sikahulumende asoze lisitshele namhlanje ukuthi imali leyo yacatshakala kwazi ukuthi yaya ngapi kuthi ukuthi sezikhwameni zenu ngamunye ngamunye khipha nini imali yabantu elayithathayo liyifake ezikhwameni zenu libisele kubanikazi nxa seliyidlile lingaselayo ezikhwameni kuthi ukuthi kevela selidale icala phela icala elikhulu lokuthi-ke sokufuze liye nxa lingakwanisanga ukuthi liyibhadale leyo mali sokufuze liyebhika nxa kufanele ukuthi liyebhika kuthi ukuthi-ke hhayi sokufanele ukuthi umthetho ubonakale ukuthi abantu beZimbabwe bazakhuluma bakhulume ngezwi linye ukuthi hayi bantu asingake sikhokhelwe ngabantu abatshona besitshontshela imali yethu esikhangele ukuthi ithuthukise impilo zethu bese besitshela ukuthi imali akabayibona kungcono-ke siye baphumuza ngoba umsebenzi sebeyohlulekile.
Umnumzana Bednico Pepe ngunobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje unobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ubesemthethweni ndaba namuhla lapho abemele athoniswe icala lokwenqabela umthetho ngemva kokuba ejingele amapolisa esithi engahlukuluzi umkhokheli webandla lakhe umnumzana Morgan Tswangirai ngolwesibili. UTswangirai wayesemthethweni ndaba lapho etheswa khona icala lokugcona omunye umkhokheli webutho esithi wayekhokhela ubudlwangudlwangu emaswingo phambilini kokhetho luka-2008. UMonzora uzaphindela emthethweni ndaba ngeviki ezayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Lanxa uhulumende ehlulekile ukuhlawula abongi labodokotela imali yabo yebonus yanyakenye izolo wenelise ukuhlawula amapholisa namuhla. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi abongi labodokotela bazathola amabhonasi abo ngeviki ezayo kanye lezisebenzi zamajele. Uthi njalo ababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende zizathola amabhonasi azo ekupheleni kwenyanga. Ukwehluleka kukahulumende ukuhlawula udokotela izolo kuza ngesikhathi ukusilela kwabodokotela labongi sokubangele ukuvalwa kohlangothi lokwamukela izigulane empilo central kobulawayo kanye laseHarare central. Ugatsha lwesibhedlela sempilo luvalwe ngeviki edluleyo njalo olweHarare Central luvalwe namuhla. Ukusilela kwabodokotela lokhu kubangelwa yikudonselana phakathi kukahulumende labodokotela abasanda kuqeda izifundo phezu kodaba lweholo lokunye. Umsekeli kamkhokheli webandla eliphikisayo ele-People's Democratic Party umnumzana CMC Pepankomo uthi ukwehluleka kukahulumende ukuqakathekisa ezempilakahle kuveza sobala ukuthi sehlulekile ukubusa kuhle.
Uhlupho lonke weza lubuyela udokotela, luhlupho lwabantu bonke beZimbabwe. Ngoba into odokotela laba sibafundisile ukuthi bazosinceda. Bethi nxa bengabuya lapha abasela misebenzi. Nxa bele misebenzi ababhadalwa. So kuvele kubhoyila kusiya kuhulumende kaMgabe. UMgabe nguye ikhozi yokuthi abantu behluleke ukwelatshwa, ama-outpatients avalwe ku-referral hospitals zemadorobheni amakhulu. Yonke leyo yinto kaMgabe. Aluba uMgabe ubengathathi izimali ehambe besuka elizweni emazweni wonke esekhulile engaka, aluba imali i-available ukuthi amadokotela aholiswe. So i-number one problem yamadokotela laba
ngumgabe. Inumber one problem abantu abadubekayo ngumgabe. Yehulumende yakhe yona le eyiyo sibili eresponsible yokutshontsha izinto lezi ezifanele ezincede abantu beZimbabwe. So mina ngithi amadokotela nanko bantu abantu bonani lani ukuthi lani liyangena labantu abazama ukuthi akukhitshwe umgabe lezami kwenzeka ukuthi izinto sonke enizisihambele kuzo owakathesi sonke enisiyadubeka nabantu abafanele belatshwe abaselatshwa ngenxakamgabe.
Izolo abongi labodokotela bebemele bethole imali zabo zamabhonasi anyakenye kodwa bagcine bengasayitholanga le mali sokuthiwa bazayithola ngeviki ezayo. Amapholisa wona athole namuhla. Lithini ngalolu da?
Anti yabona ukuthi ukuzabhadala amadokotela ngoba umgabe into yakhe avele ayenza into ye-security. Amasotsha, amapholisa, i-CIO labo uyaphangisa ukubabhadala ngoba uyesaba ukuthi engxenye bengamkhipha njengoba kuyibo abamprotekthayo ukuthi ahlale ekhona. Yikho ebabhadala laba abayibo abasiza izimpilo zethu hhayi ezikamgabe ngoba umgabe engagula kayelatshwa la welatshwa eSingapore, welatshwa eMalaysia, welatshwa kwezinye indawo. Yina kule ndawo yakhe welatshwa khona. Thina esalatshwa la yikho umgabe esenza so eke engalani ndaba ngoba ngabantu abasebenza la. Yina leyo mali ngabe zayiphiwa bona be-health labo kanti ayifanele ibhadalwe ngo-November, December but kayisabhadalwanga. Hayi bo, uhlupho ngomgabe nezanu yikho fanele sikwazi.
Umnumzana Semsipe Pankomo ngomsekeli kamkhokheli webandla eliphikisayo ele People's Democratic Party. Mhlaka 18 kulinyanga ele Zimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhlaka 18. Uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona nge-WhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sitholakala njalo ekhasini le-Facebook kanye laku-Twitter. Uzulu ophoxakala ngesikhathi sodlakela lwezombusazwe uthi lanxa kule commission yokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission kazilungiselelanga ukuphatheka kungxoxo zezehlakalo zokuhlukuluzwa ngoba zingekho izibonelo ezikhomba ukuthi likomishini izapholisa amanxeba. Kubika uMavis Gama.
Louder than that. Louder than that.
Uzulu lo ekhonona ngesikhathi ngena umhlangano okufuna ukuzwa phezulu kokuba uZulu selungele na inhlelo zokukhulumisana owenzelwe ehoteleni yeCrown Plaza eHarare. Lomhlangano uqoqwe ngabe Heal Zimbabwe Trust ngenjongo yokukhulumisana phezulu kwenhlungu zokuhlukuluzana ngezombangazwe kanye lokuba kube lokuxolelana ukuze aphole amanxeba abalawo. Omunye wabalwa impi bekuviyo lebutho leZipra umnumzana Moses Mzila Ndlovu owahlukuluzwayo laye ngesikhathi sezehlakalo zeGugurahundi uthi kumele bajeziswe abenza lolu gcuku.
Yena li NPRC i-National Peace and Reconciliation Commission kangibona ukuthi ungazathi inkukhu echuthiweyo mission wabantu bayasola ikakhulu ukuthi ikhanya kayisoze yehlukaniswe lohulumende. Ungathi lugatsha nje lukahulumende olukhangela ukuthi isebenzele uhulumende hayi kusebenzela abantu.
Umnumzana Mehluli Dube oqhuba imisebenzi yokucebisa kwezokusebenzelana loZulu Independent Civil Society Consultant ube ngomunye wabasakhulayo abaze ngobuningi kulomhlangano.
abantu njengamafitshane abafisa ukuthi kwenzakale, bafisa ukuthi kube lokukhulunywa kweqiniso, kube lomuntu ozavela ikakhulu kulezi inkokheli akhulume iqiniso, axolise. Ngemva kwalokho abantu bangabe sebelungiselele ukuxoxa.
Lanxa uhulumende eqina ngelokuthi uzinikele ukuthini kuxoxisanwe phezu kwalolu daba, uZulu kaMthembi usola ukuba khona kwenye inkokheli ezaziwayo okubikwa zaphatheka lazo kule mizabalazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Live talk kulamhlanje sikhangela ukubhidlika komsebenzi wezempila kahle. Sikhangela ikakhulu ukuvalwa kogatsha olwamukela izigulane esibhedlela sempilo kanye leHarare Central. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabantu abangamakhulu ayisishiyagalombili bakweligini abahlatshwe amajekiseni okuvikela umkhuhlane we-Ebola kuyona le iviki. Abedlula ikhulu babantu laba ngabasengozini enkulu yokuthola lo mkhuhlane ngoba besebenza labantu abalomkhuhlane lo. Umthetho ndaba waphezulu wakwele Uganda owe Supreme Court izolo unqume ukuthi ngempela umongameli Yoweri Museveni unqobile kukhetho oluqhutshwe ngonhlolanja. Lo mthetho ndaba ulahlele katshana udaba obelukhwezwe ngowayeyinhloko kahulumende obencintisa kulolu khetho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kesi imbono elandela amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Njengawo wonke amazwe omhlaba eBangladesh libhekane lenhlupho ezithile ezigoqela udlakela. Ekhuluma ekwele Bangladesh, umsekeli kanobhala obona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba ebona ngezombuso okhululekileyo lezamalungelo oluntu, uSarah Sewal uthe amaqembu anjengeJamaat al-Mujahideen ahlezi eqondise udlakela ebantwini makhaza abangahlomanga njalo abangelacala abanjengabantwana abayabe bebuthene endaweni zokuzilibazisa bebukela amabhayisikopo imbuthano yezombusazwe kumbe eyokuthakazelela umnyaka omutsha. Ensukwini ezisanda ukwedlula, omunye waleli iqembu ugwaze umuntu wambulala eKurigram ngoba eseyamukele inkolo entsha. Lokhu kulandela ukuhlaselwa njalo kwabokholo lwesishiya Muslim, Hindus lamaKristu. Eminyakeni ethile edluleyo ababhala ebulenjini abane abafana lo Avijit Roy babulewe mahlayana. USewell uqhubeke esithi ohulumende kumele kube ngumthwalo wabo ukulondoloza impilo yabantu hatshi ukucatsha ngokuthi balwisana labalwa becatsha lapho beqondisa udlakela ebantwini. Ngakwelinye icele ohulumende laba bangeke baphumelele empini yokulwisana labalwa becatsha laba bebodwa, kumele besebenzelane lenkokheli yomdeni, inkokheli yabezokholo, abakumabhizimusi, abesifazana, abasakhulayo, lazo zonke nje izigaba zempilo ezehlukeneyo. Wengezelele wathi kufanele kuqakathekiswe inkululeko yabo ekukhulumeni imbono yabo kungela kwethuselwa, ngakho ke kuqakathekile ukulondoloza ilungelo labo. Lapho bethole inkululeko yokukhuluma imbono yabo bengesabi ukubotshwa, balakho ukubumba ubudlelwano obuhle lohulumende bamazise lapho okungahlaselwa khona. Ekulwiseni lolu dlakela labalwa becatsha, uSewal uthi eleBangladesh lilakho ukunqoba lingalandela umkhuba wokusebenzelana, ukulondoloza umbuso okhululekileyo kanye lokuthembana phakathi kukahulumende lomphakathi.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Awusohlangana kuFacebook. I don't want your number. Awusohlangana
Sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga bonke abangene kumncintiswano wenkondlo ebesilawo ngenyanga kaMbimbitho sesithi amhlophe athenke kuCassandra Gumbo ngenkondlo yakhe ethi Baba Zimbabwe othole umvuzo omkhulu oweradio lama school supplies.
Qhawe lamaqhawe sobohlamanyosi kulabo bemoya emibi.
Elandelwa nguJanet Khumalo ngeyakhe inkondlo ethi Ntofo Ntofo.
Ilalanyise nya ubutho. Nguwe Ntofo Ntofo.
Sibonga njalo abalaleli labalandeli bethu kuFacebook abasekelela umncintiswano. Tshelani izihlobo labangane ngekhasi leVOA Indebele ukuze sibe labalandeli abaningi. I-Studio 7 ikwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Siqiba ke umncintiswano wethu wezinkondlo silembongi uNtuthuko Mabulala Nyathi odabuka eGwanda.
Inkuxa kuxo ndenge ndenge isimodumu angisakhulumi ngesimilo sokunhlangazimuka lomoya lokhu kungephula umoya izihlalo sezilinga ziyalenga sokungamanzi ephepheni izilo selihamba egcekeni akusavunulwe sokugqizwa intambo inhlamba sihambazi izihlalo sokungovalwa nguntanjana umpanka wawulizilo manje kugqokwa okungena empankeni amabele sethengwa izinqe sezikhuliso kwethuswa yilokhu imlomo sichonjwe sokuyinta kubomvu umpentshi wehobo mpela sekulalapha bezibhejeje kungathi bathandela amaphimpa eqolo kwenzakalani ngabantu abethu ngiyabuza yabenza igoli
le imbongo elodume eZimbabwe uNtuthuko Mabulala Nyathi esithi kutheni ngaligoli lapho akhuluma ngezigigaba ezenzakala egoli esithi abantwana beZimbabwe sebengene egoli baqala ukugila imikhuba ezilayo. Umabulala uthi kuba ngusonkondo kuqale esasesikolo emanama ngesikhathi kulethu balokuthi obhala inkondlo nambitha kulazo zonke uza kuba ingxenye yohambo lwesikolo. Uthi ke yena njengembongi akagcwalelwa mfula kanti ke akufanelanga asolwe ngoba kungumsebenzi wembongi ukubhala esikucabangayo.
Ngenkondlo ngiyavunyela ukuthi ngibe lokuchothoza ngincomi ngibuye ngisole. So usola kwami akukhathalekile ukuthi ngubani okumele ngimsolombe ukuhamba kanje kodwa engibone ngathi ngiwami umbono akumanga kahle njalo engingeke umuntu akuveze egcekeni obani thina siyavuka njengoba senkondlo sikubeke yikho engikwenza inkondlo zami zibamba yonke into kungaba ngezepolitiki kungaba ngezomnotho kungaba ngezihlangana kwempilo yethu yansuku zonke sihlanganyele ukuthinta konke.
Ikhona-ke le ethi amadlozami lapho agiya khona ngolimi eluxhaphaxhapha sengathi ngamaxoxo echapha amaxhaphozi exhaphozini.
Xolani madlozami bengaqondanga ngokulixopha bengaqophanga ngokuliphoxa. Xazulani le ndaba siyangixaka ayingaxabani maxhego nixakekile. Sebengethe ngeyixhubhelo okwasho uxolanani ixoli ngimaxoloxolo umzwangedwa uyangixebula manje ngixakekile. Kube yingxoxo ngiyaxikaxa ngixakaze ngize ngixhoze.
Umabulala uthi usele nqwaba yenkondlo kanti iningi lazo uzenza emicimbini ejiyeneyo eZimbabwe. Kulezi nkondlo ubamba konke okwenzakala empilweni. Ikhonale akhala khona ngesililo sendoda.
Ngivikana le mvubu lengwenya ngaqhatshwa emapulazini uyayizwa ile ndaba sinini ngemva komnyaka lengxenye ngathole ngikutholiye ngathubela ngisithi ngiyethabisa umazondo ngamfica belethe emhlane isisu sesuthi futhi hawubo ngonene bo kwathi ngisiqinqe isililo ngakhumbula ezendoda ziyazila isililo sendoda.
Ikhona-ke ezombusazwe lapho asola khona izenzo zababusi ababusa abantu sengathi izichaka besala nje ukuthi badedele abanye.
Ah, ngamanyala. Abadala bangidumaza, badiniwe kodwa abazidedela intambo. Bakhulile bayakhubeka, abasakhona ukuqhubeka. Basikhamile bafuna ukusikhulula. Kutheni? Ah, ngamanyala. Sebengokhokho kabavuma ukhokho balo. Bagugile baqedile okuligugu. Bawugaqele bakuqeda bodwa. Badlala sekamthanje badla umlaza. Kababoni kuyabalulaza. Osokuba bazozinsana ezisahleka ngensini. Kutheni bakithi? Ah, ngamanyala. Izizwe zivusa usinga kwezomba ngazwe. Kubangani okungapheliyo. Abantu baphelile. Amazwe aphila ngezikolodo. Lingeke ngidlolode. Leli lishaya ibhungayeze. Bizani usiyazi sizwe mhlombe ukhona okwazikhambi kodwa lana singazinjalo mina ngiboni balaza how kutheni bakithi akukho kunye ah ngamanyala
ngimestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Nhlapo
Kuwaza Friday lamhlanje silo Jay-Z Marabini uvoka Ndlovu yena usanda kwethula idlalate lakhe elitsha elithiwa Thula Sana
Leli lindlalade lika Jay-Z Marabini elesithiya galombili njalo liqukethe ingoma ezilithumi lambili.
Njani bantu bakithi lapho likhona ngezindawo ngezindawo abase-Afrika abasemazweni kuzo zonke izindawo Jay-Z Marabini lokhulumayo. Nginedlalade lami elitsha cha brand new ethiwa elithiwa Thula Sana. Leli dlalade lithanda kakhulu ngoba lidlalade lami lesi-8. Ngifisile ukwenza ama-album.
Sunshine in Africa, hey. Sunshine in Africa. In the morning, in the afternoon, in the evening.
Ngomayizitholakala kudlalade leli elithiwa Thula Sana ngezigoqela ethiwa iminwe Ntombi Enhle Diaspora Hlala Nami Jabula Nkunzi Emnyama Africa DJ Human Rights Thula Sana Nkululeko kanye lethi Wanyamalala Lati uMarabini usebenze labaguqela uMthabisi Moyo obechaya lead guitar uLeon Nook obechaya ingungu obechaya ama drums uBlessing Mparutsa ku bass guitar bekulo Neva Mpofu lo Kelvin Dlovu abanye abaphatheke ukuchayana kweziginqe kuleli dlalade ngabagoqela uSilent Nqo, uRodwell Roda, uMcDonald Moyo kanye laLove Mo Mpunzi obencedisa ekuhlabeleleni uDumi Nyongola ikanti abaphathise kulicindezeleni ngabagoqela uVusi Muzi Moyo, uTswarelo Mothobi kanye loDumisani Ramadu Moyo
lasana kuthi kuthi ingoma engathi title track album ekhuluma kakhulu ngoku ngethemba kunikeza umuntu ithemba so le ngoma ethi Thula Sana ingoma enikeza abantu ithemba ngoba inkinga esihlangana nazo empilweni njengabantu zinenge kakhulu so ngithethe umzekelo somntwana ngawufaka engomeni
Leli dlalade liphekwe ngabe 10th District Music bebambisana labe Ingwe Studios njalo ekuhleleni ingoma zakhe umfaka Marabini uphathiswe ngoBlessing Mparutsa kanye loNicholas Nleya nangwe phuma enkundleni yengoma okubizwa ngayo idlalade ethi Thula Sana
namhlanje kusasiphinda ivuke indoda ingawa namhlanje kusasiphinda ivuke thula mntana
Ligabazi ke lelo itsaheli dala umfokandlovu uJays Marabini egqiba ke uhlelo Woza Friday lamhlanje kwaneleke mthwakazi omuhle olivalelisayo ngowenu untungameli inkomo lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe Live Talk libelwa busuku obuhle.